izindaba zethu lamhlanje uDr Nkosana Moyo owayisiphathamandla kuhulumeni kaMongameli Robert Mugabe uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2018 owayengumongameli welizwe leBotswana uSir Kate Kitumele John Masire usengcwatshwe emzini wakhe osemaphandleni. Amapholisa agijimisa imota ethwela abantu bayithiye ngensimbi igcine ibhewuka ibulale oyedwa kulimale abambalwa abagoqela abantwana besikolo. Abesifazane bakhonona ngokukhethwa kwabantu abacashangelwa ukuthi izigebengu zeGwanda abavamela ibandla leZANU-PF kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abafuye ingulube bakhuthaza ukuthi basebenze ndawonye ukwenzela ukuthi bafuye ingulube eziningi. Sizahlolisisa okungenziwa ngabantu abazimele bodwa abazancintisa kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ku-Livestalk namhla kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwe emhlanganweni ocubungula ukumemetheka kwegciwane lengculaza owenzelwa kwele Melika ongenwe yizalwane zeZimbabwe. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakase athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.